So we see card defender ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 4 kumpalakasi 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abazadlula behwitha nje emadolobheni beze ngapha emaphandleni okungagcina njalo sokumemethekisa lumkhuhlane
kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane wecoronavirus kuleli izolo labangamakhulu phose amabili ababanjwe lumkhuhlane
izanu PF yalwesaba ukhetho iyalwesaba kakhulu kayiwafunika ama-by-election ngokunjalo ngakho ke iza kwenza konke okusema ndlela ukuthi kungenziwa
ikhomishini ebona ngezokhetho ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho lokugcwalisa izikhala edalele parliament la kuma council olwama by elections ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali lobanje izulu selilensuku lichitheka idolobho lakobulawayo lilokhe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi zonke lezindaba lezinye ziyalandela kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labangamakhulu phose amabili 181 ababanjwe lumkhuhlane phakathi kwababhubhileyo ababili ngababobulawayo njalo oyedwa ngowemanikaland ukubhubha kwabantu laba kukhuphule inani lasebethethwe yi-COVID-19 selokhu yaqhamukayo eZimbabwe laya ku-280 idolobho leHarare yilo elikhokhelayo kulabo ababanjwe lumkhuhlane izolo abangu-85 lilandelwa yibulawayo elabantu abangu-32 yemashonaland east ilabangamachumi amabili njalo abalichumi lane ngabe midlands abalichumi lambili ngabe mathebeleland south abane ngabe mathebeleland north kuzokuba lababili abemaswingo kulababili njalo bemashonaland central labalichumi bemanikaland asebefunyene belomkhuhlane lo elizweni lonke sebengu 10,424 asebepholile bona bangu 8,754 kuthi abalokhe begula sebengu 1,390 ibulawayo yiyo elabagulayo abanengi abangu 564 ilandelwa yiHarare elabantu abangu 219 kuzinga lesithathu kule Mathebeleland South ngabantu abangu 159 ilandelwa yiMashonaland West yona elabantu abangu 144 Ilanxa umkhuhlane lo ukanya usabhahe kakhulu emadolobheni inhlanganiso isebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukwenza umemetheke lasemaphandleni ngoba abantu abasebenza emazweni afana leBotswana leSouth Africa sebezaphenduka ekhaya belanda ikhefu lekhisimusi iningi labantu laba livame ukufikela emaphandleni baningi njalo abavame ukusuka emadolobheni besiyadlela ikhisimusi emaphandleni lezihlobo Siqoxele siphathamandla salihlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Sizwa sisiba lokuthuthumela nxa sikhangele ukuthi imingcele isivuliwe abantu abangabe besuka khonale phandle kwelizwe kwamazwe sikhangelele ukuthi ngobunzima bempilo emadolobheni ekhona ngabantu abazadlula behwitha nje emadolobheni beze ngapha emaphandleni okungagcina sinjalo sokumemethe isa lumkhuhlane kungakho ke kuqhakathekile ukuthi ngalesi sikhathi uhulumende labogatsha nje lwezokuvikela kwekumemetheka kwezinto ezifana lalezi babone ukuthi ama structures e development le leadership emakhaya njabo sobhuku bafundiswa ukuthi nxa abantu besiza emakhaya bengikade bengahlali khona babone ukuthi baya ba reporter emapoliseni kwenzela ukuthi bayehlaliswa bodwa behambe ku isolation bengaka kukhangela ukuthi kabalawo lomkhuhlane kwenzela ukuthi kwenqatshelwe ukumemetheka kwa
izakhamizi khona ngapho emakhaya zisazivikela yini njengakuqala laphana umkhuhlane uqalisa kumbe sezakhohlwa ukuthi usakhona lomkhuhlane
azisakunaki kangako ukugqoka amamaski kumbe ukwenza ezinye indlela ezingavikela lomkhuhlane kungenxa yokuthi babone uhulumende relaxa eminye imithetho kuvulwa izikolo kuvulwa amasonto amachurchi kuvulwa amaborder kuvulwa izinto ezinengi ezazivaliwe abantu bazibuza ukuthi lumkhuhlane nxa uhulumende wawuvalela izikolo ubulele abantu ababili abathathu kungani kathesi esevula izikolo usubulele izinkulungwane ungananzelela inkulumo abazikhulumayo abantu bagcina sebesithi mhlawumbe lumkhuhlane uvele kawukho ngoba ngabe ukhona ngabe sibona uhulumende faka ama tight measures qhubeka ngama tight measures ikakhulu sikhangelele ukuthi usumemetheke kangakanani ngindlela abantu abasebenza ngayo lenkulumo abazikhulumayo kuveza ukuthi kuyadingakala ukuthi kube lemfundiso edephileyo emakhaya yisi sikhuthazo singasinika uhulumende ukuthi kadephise imfundiso emakhaya ukuze abantu bahlale besazi ukuthi lumkhuhlane uyabulala kukanti lozulu siyamkhuthaza ukuthi abekwazi ukuthi impila kahle ukuvikela impila kahle yakhe kusezandleni zakhe abantu abakuthathe serious umkhuhlane oqede umhlaba wonke umemethekile emhlabeni wonke kungakho ke abakubone ukuthi bathatha amanyathelo amqoka okuvikela lomkhuhlane
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi semaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselubhane Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho lokugcwalisa izikhala edalele parliament la kuma council ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali Isiphathamandla salikomishini umnumzana othile silayigwana utshele amalunga edale lephalamende izolo ukuthi ukuze kuqhutshwe ama-by-elections okugcwalisa izikhala ezikhona kathesi kuphela bafuna imali ephezu kwe-$1 billion. Usilayigwana uthe kulakho ukuvuleka ezinye njalo izikhala kuyiwa emnyakeni omutsha. Khona athi kuza kuphula imali efunakalayo. Uthe ukuze venelise ukuqhuba inhlelo zabo zokhetho ngomnyaka bafuna imali engange $12 billion. Izeki ayithe ama-by-elections aza kwenziwa kulinyanga mhlaka 5 kodwa iyasuka yavinjwa nguhulumende sithi ukhetho lulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Indawo eziningi sezisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance ngumkhokheli webandla le-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uzwizeki ikhala ngemali yokuthi kube lama by-election ngokuba labo abafanele baphe izeki imali yama by-election umbuso wezanu PF awuyiphanga izeki imali yama election. Izanu PF iyalwesaba ukhetho, iyalwesaba kakhulu, kayiwafunika ama by-election ngokunjalo. Ngakho ke izakwenza konke okusemandleni ukuthi kungenziwa ama by-election leyo. Abantu kumele bakumele khona lokho ukuthi ukhetho kalwenziwe noma kukhona i-COVID noma kayikho, senze njengoba sikubonile kubomele kalangaphi ngaphi bavotile kunjalo kule coronavirus. Siyakwazi ukuzivikela sisemalayinini, sisiyavota sivote kubalwe abantu baye parliament baye councilini abavotelweyo, hayi ukucatha ngomunye. Akuvotwe kungakhathele ukuthi kuwenzakalani, liyaqhubeka kaqhubeka igciwani, akuvotwe. Imali ikhona, kayiphiwe izekhi, siye ekhwethweni njengalokhu umthetho usitsho.
Ungathi kuphazamisa njani umbuso wentando kaZulu lokho esingathi yi-representative democracy ngoba abantu kumele bamelwe phela kumakhansili lasephalamenti?
Vele kakufanelanga kwamukeleke ukuthi kube lesikhathi lapho kuthiwa khona umthetho welizwe kawulandelwa ukuthi ukhetho kalubi khona. Kumele sivote sisempini singekho empini, sisilwa negciwane le-corona kumbe noma yiliphi igciwane, abantu bayokhethweni. Kungabi lesikhathi lapho kulezikhexe khona ezifanele zibe labantu kumbe kugcine abantu bengekho ephalamende kumbe ekhansilini kumbe ukhetho ludluliselwa phambili. Kumele abantu bavote ngesikhathi umthetho othi kuvotwe ngazo. Abantu bayakwazi ukuzivikela kwegciwaneni, bayakwazi ukwenza zonke izinto okumele zenziwe. Sivote, kungabi khona isikhathi lapho kuthiwa khona umbuso lo sizowaba ngwabalutshwane abakade befanele bavote kuthiwe hayi kusatshwa ukuthi bangafa. Hayi, njengalokhu impilo iqhubeka, sisiya ezitolo, sisiya layini emabhenki, singalayineli ukuvota. Kanti engathi siyalayini ebhenki siyathatha imali, kasilayineli ukuvota. Sivote, bangena abantu ezihlalweni bevotelwe, hayi ukuthi bahlale ezihlalweni bengavotelwanga.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Loba nje izulu selilensuku lichitheka endaweni ezithiyeneyo zelizwe, idolobho lakoBulawayo lilokhe libhekane lokusilela kwamanzi. Ikansili yaleli dolobho ithi malutshwana kakhulu amanzi asengene emadamu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Isimo samanzi koBulawayo silokhu sibucayi, kungakhathalekile ukuthi kukuke waba nezulu elinileyo, amanzi angenileyo amadamu abe yingcosana, kakungenanga lutho. Nxa siqathanisa nje sikhangela amapercentage angenileyo, ngoba idamu elingantiwa lingeni lamanzi lingene 3% kuphela, amanye lawo ngo-0.something%. So khonokhana lokhu sisho ukuthi udubo lwamanzi luyaqhubeka. Kuke wabangcono ensukwini lezi ezidlulileyo ngoba izulu belisina, abantu bekhongozela, abantu njalo bethola amanzi emachibini la bethe ama amanzi. Kodwa-ke uluhlu lwamanzi ngendlela kuya ngalo lutshengisa ukuthi amanzi kawakho, ngoba amalokishi aba lamaviki kumbe amalanga ayisikhombisa engatholanga amanzi. Khonokhuyana-ke kuyatshengisa ukuthi udubo lwamanzi lancanje izulu likhanya lilisina, kodwa kamadamu ethu siyakwazi ukuthi asemathebeleni South njalo khona ngale amadamu amaningi akula mfulela abathela khona. So amanzi esiwabonayo kakhulu ngasikoBulawayo ageleza eqonda kuKama, ageleza eqonda kuGwayi, okuyimfula esingayisebenziyo. Ngabe mbe uGwayi Shangani dam sephelile, ngabe sithi hayi amanzi esiwabona egeleze siwakobulala siyangena kugwayi sizawabamba sekugwayi shangani tema kodwa kwakhathesi hayi isimo lokusibucayi samanzi njengoba sakubona umbiko wakhishwa ngotown clerk okuveza sobala ukuthi hayi amanzi kaakangeni sibili uduko lokuqhubeka usiya phambili abantu bathole nzima kobulawayo lokhu besiya kukho ezihotsheni besiya kukho emachibini kumbe bakhongozele nxa izulu lithe lavuleka abantu bayakhongozela kube ngcono
izakhamizi zephumula east zikhala ngemigelo okuthiwa igejiwe eduzane lezindlu zabantu esifaka impilo ikakhulu ezabantwana engozini ngeyani leyo migelo
kuwat 19 kugejiwe imigelo kugejwa inhlanganiso mbe singathi liqula leli likhangele ngezokulungisisa amaphayiphi lisebenzisana lecouncil esingathi ke ngabantu becouncil kodwa kuvela sobala ukuthi inkampani ethe yaqhatshwa kwenzeka ukuthi ifake lawo maphayiphi okwenzakeleyo ukuthi bagebhile imigelo eminingi kakhulu ezindlini zabantu bose bagebha begqagqela singathi luthangumbe amajurahole khonokhana sokwenza ukuthi imigelo leyana iselinjalo ivulekile izulu belisina amalanga la adlulileyo amanzi agcwala emigelweni amanye sebuya phakathi kwezindlu abantu behluleke ukuthi bangene emizini yabo abanye balezimota uyafica ukuthi imigelo leyinqumile emagedini kakungeneki abantu sebelohlupho lokuthi bahambise izimota zabo emakhapha kabanye baya bengawubhajithelanga khonoko njalo lunohlupho olukhona ukuthi uzafica ukuthi kulabantwana abancane abasemagumeni lapha amanzi lawa nxa sethe agcwala emigelweni sokungaba le ngozi yokuthi abantwana abancane kwesinye isikhathi nxa bengasanakekelwanga ufica ukuthi abanye sebengagalula izakhamizi ngengabhodabhoda namhlanje ngikhuluma lazo ziyakhala kakhulu ngokwenzakeleyo emayadini azo lapho ukuthi hayi kathi abantu laba bagebha bachiya bevulile bengagqibelanga sokusithi nangakuthiwa bagebha ngesigaba ngesigaba ukuthi bangagebha bahle bafake impompi zakhona bavale ngoba uhlelo lolu lujonge ukuthi kufakwe amaphayiphi amatsha uletha amanzi ezindlini akusahambeki nxa amanzi ethe agcwala emayadini akusangeningi izimota so bayakhala kakhulu bathi ngabe kuyenziwa masinyane kugqitshelwe kungakaze kube lezingozi ngoba abanye bazathi bengena abanye benyele abanye baqamuke lokugalulwa kwabantwana nxa amanzi ethe agcwala phakathi kwaleyo mgelo
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi iNational Peace and Reconciliation Commission isilungiselela ukukhulumisana loZulu ngodaba lweGugurahundi. Iphephandaba leHerald lona lithi ibandla leZANU-PF selimelele ukwenza ukhetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo ngempelasonto. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu
Salubonani, salubonani, umsakazo studio 7 okhulumayo uVusimuzi Ncube ngikhulumayo ngeTsholotsho ndanda kubonga abasakazi bethu baka-studio 7 abasethulela indaba zonke ezingabe singazazi mina ngilakho ngilapha mina ngatrena i-NSC so ngagraduata so ingakho lapha yikuthi la ama-organizations ethu la sitrenisayo siyatrena graduate senze konke nje sihambe kuma attachment so then okokugcina sesitholile izithupha zethu umsebenzi akula sifuna imsebenzi sicela ukubana ningathumela imlayezelo wami low kwabakhulu mina ngikhuluma ngiseTsholotsho ngatrainer sibili nesingasistent ku Ocean Bed Foundation Trust Bulawayo so bengicela uncedo bengifuna ukuba yazi lami into engayifundelayo into engayitrainelayo ngiyabonga
Salubonani, salubonani bantu besitudio 7, salubonani basakazi lonke, ngalibingelela, ngiyabonga umsebenzi onomuhle elisenzela wona, le news elisithumela zona, angeke ngitsho okuningi, sathanda ukukhuluma ngendaba yokuvulwa kwe-border, ukuvulwa kwe-border siyakubona kuqakathekile, into enhle impela ngoba kuzancedisa ukuthi abantu bonke sikwanise ukuthi nxa sivumeleka sihambe laphezulu, sengitsho lo mkhuhlane we-corona uzaba lula ukuthi yonke umuntu adlule unanzeleleke ukuthi uhloliwe na, singafohleli ngaphansi encinyweni, hayi, siyajabula. sicabanga lokho kuphela ukuthi sifisa ukuthi ngabe uhulumende uhlovulela wonke abantu phose laba amabhasi nabezinye izimoto njengamakhombi ukuthi sikwanise ukuthi senelise ukuthi abantu bayenze okunye ababefisa ukuthi bakwenze. Hayi, siyabonga, siyabonga laphana, siyabonga.
Njani basakazi bestudio 7 kule ndaba eyokuvula kwamabhoda, mina ngedwa nxa ngikukhangela ngiyakubona, yebo siyakudinga ukuthi siye ekhaya siyebona izimuli zethu, ngoba izimuli zethu sizigcine kudala ngale kodwa ke into ekhona ukuthi thina njengabantu sizinanzelele siulandele umthetho lo okuthiwa kumele siwenze ukuze sizivikele thina, impilo yomuntu isezandleni zakhe. Ngiyananzelela ukuthi ngizwe sokulamahunga-hunga okuthi kulabantu asebethengisa ama-certificate lawo awe-COVID-19. Ngibe sengisithi kulabo abazitshela ukuthi bazathenga, ngibone ngani kuyi-risk okanye kanti kuqakathekile ukuthi uhambe uye-testwa, uyephuma uklini, uphume uzazi ukubana uyisimo bani, ukwenzela lalapho usiyafika khona ngale khaya kubezazi ukuthi usafe phakathina kwemuli. Mhlawumbe sengingasuka ngilapha ngenze khona lokho okwemdizwe ekhulunywayo, kodwa bese ngiyathola ukuthi sengisiyaqeda imuli yami yonke. Asazi, bese ngikhangela futhi esayidini yakithi ngizwe kuthiwa khona kuzabe kubhadalwa izimali. Nanzelela ukuthi laphana kwathiwa yi-60 US if I'm not mistaken. Kambe i-60 US yona leyo nxa kubuya abantu abayi 4 million bengena ekhaya, imali le yabingena ku-government? Okanye kanti lelizwe lakithi lifile liwile kangaka, imali zangikhona kazibonakala ukuthi ziya ngapi? Bese ngithanda ukuthi mina kuZulu wakithi mthwakazi omuhle, asizivikeleni, yebo sisiye ekhaya, kodwa silandele nini indlela ekumele sihambe ngayo, yona le efunekayo. Ngilifisela impilo enhle, ngilifisela lonke ukuphila kunaphakade, ngilifisela ikhisimusi elihle, kodwa ngilifisela ukuthi impilo yenu layo ibe sekuvikelekeni bantu bakithi. Ngiyabonga kakhulu. Mina engikhulumayo ngingumamsiza. Ngiyabonga.
Wobe kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezibona ngokuphathisa abehlelwe izindubo ezijiyeneyo zithi abantu abafika phose ingxenye yesigidi 400,000 basele bengasela ntawuzo ukuhlala kwele Mozambique kulandela ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi iningi lisebenzisa iinkundla zokuxhumana kwele Cameroon ukuphehla ukufuthelana phakathi kwemihlobo yabantu etshiyeneyo lakundaba zezombusazwe. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abake baba ngomongameli baleli lizwe ababalisa umnumzana Bill Clinton, umnumzana George Bush kanye lomnumzana Barack Obama bathi bazimisele ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela lokwelapha umkhuhlane we-coronavirus alubana ithe yapasiswa nguhulumende. Abathathu laba bathi bazakwenza lokhu ngenjongo yokusuthisa uzulu ukuthi ijekiseni le ilungile njalo ayilangozi. Amazwi kaClinton, uBush lo-Obama aza ngesikhathi inkampani ye-Pfizer leye-Moderna sezicele iMelika ukuthi ipasise amajekiseni azo okwelapha i-COVID-19. umkhuhlane lo usuhlasele ngamandla eMelika kulezi nsuku njalo usubulala labantu abedlula inkulungwane ezimbili ngelanga. Asebefunyenwe belawo kusukela uqhamuka kuleli sebengu 14 million njalo asebefile sebengu 275,000. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efihlela Ncube.
Esikubonayo lokhu kuyinto enhle kakhulu ngokuba uzakhumbula ukuthi labo omongameli ngabantu abavela endaweni ezukane, omunye ube yi-Republican, abanye ababili bengama-Democrats. Khona lokhu ukuthi bayakwazi ukusebenza ndawonye bebambisana ukuze kuguqulwe ingqondo yabantu beMelika abathile, baboniswe ukuthi leli ikhambi i-vaccine le okukhulunywa ngayo kayisiyo ngozi, kubakhuthaza ukuthi abantu bahlabise ukuze bavikele emkhuhlaneni kuvikeleke lesizwe sonke nelizwe lonke, okungagcina sekudlulela lakwamanye amazwe ukuthi labo bavikeleke. Kuyinto enhle kakhulu kakhulu leyo, ukwazi ukubambisana. Sengathi labanye emhlabeni onke jikelele bangafunda lukhulu kulaba ukuthi kungakhathalekile ukuthi kuyiphi iphathi, lingabambisana lisebenzisane, libambisane umthwalo wokuguqula impilo yelizwe leno.
Ungathini ngendlela umkhuhlane lo okhanya usumemetheka ngayo kulezi nsuku eMelika, ngoba abantu abafayo kanye labalaliswa ezibhedlela sebesedlula labo ababephathwa yilo mkhuhlane ngesikhathi usafika?
Ukumemetheka kwegciwane lokhu kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi likhona. Igciwane liyabulala abantu. Kumele kukhuthaze abantu umhlaba wonke jikelele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela njengalokho aqanjwa, okuqhelelana la abanye, ungayi endaweni eziminyeneyo, ugeze izandla ngesepa, usanitize, wenze konke lokhuyana. Kuyabona ukuthi lisesekhona. Kanti ke njalo kuyaveza ukuthi angeke lasuka leli gciwane singazange saba nekhambi lelapha.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Leyo ziphiwa nguThemba Maseko ehamba leqembu lakhe le umthombo wegasi. Sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abathathu ababulawe iCOVID-19 kuleli isolo labangamakhulu phose amabili ababanjwe lomkhuhlane. Ikhomishini ebona ngezokhetho ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ama-by-elections bomnyaka ozayo ngoba ayilamali. Loba nje izulu selilensuku lichitheka, idolobho lakoBulawayo lilokhe libhekane lokusilela kwamanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo Montungami.